wona ngiphakathi kuRef ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi take up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and take over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko bona ingane abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, uyabonganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you are sort of charter the way forward. Thina sisasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from Rhodesia France era Smith bakwenza kwenzakala ikakhulu siphathelane lokuthi abadala akade besikhokhela talking about the politics of politics. Thina kathi sesikhuluma ngepolitics of the economy, talking about technology, yikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza kuma-civic organization groups afana nalezi rights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza ne-1893 Intolerance Restoration Movement. Ngo-2008 sokulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zipra combatants engangisazana labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sasangena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing in Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Moses Banda is ex-Zutra lobathakathi ex-Zutra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngavotelwa ukuba ne-National People's Council member for Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020. Lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosekretary wama-elections. Bengithi Tank, which was advising the late president ubaba uDumiso Dabengwa and izaphu yeklatshi. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupyileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity engaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU PF labo MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership thade ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. So kufuna i-new leadership. This is why lathi sesingenile sayiphosa intonga ezizukaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership. I'm sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinanzelele ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingene embusweni.